yebo makumede hayi lokho ukuthi kulabantu abahambe bayahlanga basiyazama ukuthi bayayitshengisela umongameli sehla tough luck abantu bakhona kuthi ukuthi nxa bethole umongameli sehambile kuthi ukuthi ngezinye indlela kanti mina yamangala ngabantu abanjani abanqamukelele ukuthi bethi umongameli sehla betshengisele ngokwangaphi khona kanti khona nxa bengabi bafuna ukuyatshengisela umongameli sehla ukuze kuthini umongameli ngumuntu le security isecurity yakhe imele inanzelelwe ukuthi omongameli banikwa isecurity naleyana edingekalayo ukuthi bavikelekile pho nxa abantu sebesiyahlangabeza umongameli airport bedemonstrator besenza izinto ezinjengalezo ayisikho khonokho mbona bahambe kuhle nxa beyikuthi bamswele umongameli ngoba imisebenzi yabo ibingamihle imisebenzi yabo ibimibi ngako khonokho kuyatshengisa ukuthi bayalwa laba bantu abakho ngokuthi balungise izinto nxa kulungiswa izinto akunqanyikele loma airport abantu besiya demonstrator kule ndlela eziqondele zokuthi abantu batshengisele bathwale amagwaliba kuvunyelwe kusekelo sombuso batshengisele endaweni ezifanelayo hayi khona ukunqamukelela umongameli esehle e-airport besiyathwala ama-placards khona lobo besiyayenza konke khona kwana bakwenzayo babe sebephambanisa i-security kamongameli.